Soko izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walambulela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 31 kuNtulikazi 2022 ngukhiphi Dube. Endabeni zethu lamhlanje. Umphathintambo ohlangothi lukahulumende olubona ngezisebenzi uthi uzakwenza umhlangano omkhulu kusasa lezisebenzi. Izisebenzi ezikhala ngeholo eliphansi zithi awusuze ubancede umhlangano lo. Sebedlela evalweni abadabuka eZimbabwe abesaba umkhankaso we-Operation Dudula kwele South Africa. Salathulela ezamasiko ezabatsha lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye ngizozizwa kulo msakazo. Umnumzana Paul Mavima ophethe uhlangothi lukahulumende olubona ngezisebenzi uthi uzakwenza umhlangano omkhulu kusasa eHarare lezisebenzi lapho bazakhulumisana khona ngezikhalazo zabo. UMavima uthi uhulumende ufisa ukuba bekhulumisane kahle ngeholo lokunye okubahluphayo okuqela izinto ezijeneyo.
The purpose of the meeting, Wajonga Kambemiri, is for government to sit down with all worker representatives within the public service, in fact, within the civil service, be it teachers, be it the general civil service in various ministries, in order for us to find a common position as to what is possible given the economic situation as well as the fiscal situation.
Injongo yomhlangano loyo ukuthi sihlangane lezisebenzi zikahulumende ezinjengababalisi labanye ukwenzela ukuba sizwane sibili ngababhekane lakho njalo lokuthi singenza njani ngakho ngesikhathi umnotho welizwe ugugudeka. Ngibona engani singenza njalo sizadonsa ndawonye.
But we are pushing for moderation on both sides so that we can eventually get to the stability that we want, general economic stability, currency stability, and with that, it will mean that as we go forward, our own currency can be a currency that people have the confidence in, and it can be a currency that can sustain wages and salaries.
Uhulumende ulakho ukulungisa lokhu ababhekane lakho ngendlela ayenelisayo. Sizama ukuba sonke sidlelane kahle. Sahlaziya lokugudeka komnotho ukuze sibone ukuthi imali yethu ingasetshenziswa ukubhadala iholo lezisebenzi. Okwesikhathi eside kungakuqulwanga indlela abahlawulwa ngayo. Sizasebenzisa imbuthano yonke yezisebenzi labaqhatshi ukuze silungise okuhlupha izisebenzi.
The workers, industry as well as government.
UMnumzana Paul Mavima uphethe uhlangothi lukahulumende olubona ngezisebenzi. Ubeqoqa le Studio 7 eseHarare. UMnumzana Neva Nyawunzi okunhlanganiso yababalisi yeProgressive Teachers Union of Zimbabwe uthi akusuze kuphume okubambekayo emhlanganweni lo.
Kudlala isikhathi kuphela because kuma-meetings wona lawo kukhanya akula lutho okuphumayo. It's just a repetition ezinto ezihlala ziyenzakala every time and again. So thina njengababalisi uyathenga ukuthi khona hayi lapha sidlalisa isikhathi sike safaka okudala izikhalazo zethu zama-demands but kukhanya ama-demands angikhona vele bona abakayenzi anything okwakathesi.
Lizakwenzani?
Bazahamba vele ama-representatives ukuyohlangana laye but angibo ni ukuthi kona kule anything okuzaphumayo because thina vele sesibhalile lokho esikufuna ukuthi sifunani from employer. Imeeting yawo sasa it was possible kwakumele basithele ukuthi kona hayi izikhalazo sizibonile so sizalungisa lokhu nalokhu nalokhu basinike ama time frames yokuthi kona uyayenzwa nini so that at least isiwe kwazi ukuthi kona umhlangano lo at least uyaphuma something.
Nina kuyini elikufunayo kona?
Ama salaries for ama civil servants kumele bapheke at least using US dollar. Even if they are going to give us RTGS and going to mele basinike RTGS using a black market rate so that is ngazuza imali liyana siyakwanisa ukuthi ngi US dollar ku black market. Njengoba asikwanisa ukuthi kona sizuze imali yona le from ema bank bangasinika le bank rate kumbe ithi auction rate. So as you soon as Tina, it's a $540 equivalent, or maybe they can give us ERTGS equivalent to 540 using the black market, which is Katesh at 950. Katesh na kangira watu na amanesis bahore imarene mbugu zelatina amanyamasi vutevan. I reason niya watu kona balama allowances amanen. Tina sige sati puna ama allowances for a number of other things, senior teacher, UTIC, special class teacher, or whatever case they haven't done anything containing ama allowances. So, sifuna ama special responsibilities, and even the grading structure, iachiane grading, ama grade. If I'm going to head, iachiane the ordinary teacher, maybe the 10 RTGS.
Umnumzana Neva Nyawunzwi, ukuhlanganiswa kwababalisi e-Progressive Teachers Union of Zimbabwe. Ubexoxa le Studio 7 eseHarare. Siphinde saxoxa ngodaba lolu lomnumzana Ambrose Sibindi, ukuhlanganiswa yezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions.
Okuqakathekileyo esingakutho okokuqala yikuthi umhlangano lo imibuzo yokuthi i-agenda imi njani, ngoba kokuqakathekileyo nxa abantu behlangana bekhulumisana umkhadi lezisebenzi, okokuqakatheke kakhulu yikuthi i-agenda abayilandayo yiphi. Yikho kumqoka, kodwa-ke izisebenzi zikahulumende cacile ukuthi bona kathesi xa besiyahlangana bekhulumisana lo hulumende ongumkhathi wabo, bakhangele ukuthi inkulumo yami ukuthi imali le eyemzini i-American dollar bayithola njani, bathola malini, kwabakhangeleleyo. Bayacaca ukuthi uba bele bekhuluma ngalo imali ephephukayo idola leZimbabwe kumbe sithi RTGS yeZimbabwe akubancedisi. And leyo ngqondo ungayinanzelela yingqondo eqinisekileyo, ngoba eqinisweni ikuthi eZimbabwe usho besilala ungaze unikwe le imali yakhona seZimbabwe i-RTGS, uqeda ukuyinikwa sokufanele ukuthi uhambe uyedinga imali American dollar eza kungesi ukuthi uthenge. So ingqondo yabo iqondesile. Ukuthi kuzaphumani yikho kuwumbuzo omkhulu khonokho. Kodwa esikhathi ma uhulumende laye kumbe umkhathi onguhulumende elaleli zisebenzi laye engumuntu ophila eZimbabwe ezibonele okwenzakalayo besikhathi ukuthi uhulumende alalele izisebenzi agcwalise izifiso zabo. Kungenzeka ukuthi engxenye imali abayifunayo nge-American dollar ingafiki khona phana, kodwa sikhathi uhulumende ahambe ngaleyo direction bayevumela kuleyo mali babe bafake le ndaba ye-RTGS eceleni kwesi kukhangeleleyo.
Ye, kusezicathulweni zikamavima wena ungenzani kodwa balona?
Ngoba nxa sikhangele izisebenzi lo mkhathi sikhangele ukuthi into enkulu yilokho esithi thina yi-production, ukuthi ekutheni kwakho konke kufanele ukuthi izisebenzi lo mkhathi wabo baphathisane bakhulumisane bazwisisane ukwenzela ukuthi impumela yomsebenzi uphumelele. So mna umavimi benza kwenza ukuthi ngilalele izisebenzi ngoba sizwile ukuthi kuthiwa kuzabe kukhona futhi abamele ugatsha lwe-finance okuyiba abanikazi bemali. So nxa kunjalo ngumavima benza kaye bona bemali ukuthi hayi abaye balalele izisebenzi kwenzela ukuthi bazwisise labo balandele babanikele imali ethengayo idwale meli kwenzela ukuthi umsebenzi esiwenzayo amatisha enelisa ukuthi asebenze abantwana babenefite kasi ephezulu. Kuthi labo abomongikazi labo abakhangele ezempilakahle labo basebenze bechelesile kwenzela ukuthi bagulane abantu bathole impilo enhle, ngoba nxa lo ongenziwanga ngaleyo ndlela kuzeza ukuthi abantu bahambe emsebenzini otitshala omongikazi bonke abasebenzi bahambe ngezibabeizidumbu nje kodwa beyafika khona bengenzi lutho, ngoba vele bengabantu abalambileyo bengabantu abangathi bazwa bengaphathekanga kuhle kwenza umsebenzi ongaphumeleli. So ngumazi nebenza kwenza ukuthi hhayi ngifuce bona befanesa lelilaleli izisebenzi elibanika imali ethengayo i-American dollar.
Unumzana Ambrose Sibindi, ukuhlanganiswa ezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions, besixoxa la esekobulawayo. Sebenzela evalweni abadabuka eZimbabwe abahlala kule South Africa kulandela ukususwa ezindlini ngenkani kwabanye babo khona ngaleke kwele South Africa. Unumzana Ngabuto Mabhena, umgcini sihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa, uthi ividiyo ebhodabhoda enkundleni zokuxhumana ethengisa abanye abantu besuswa ezindlini yenza bengahlaliseki. Kulabantu abazwakala bekhuluma kubi ngabantu bokuza kuvidiyo le. UMabhena uthi bathe amade ulandela isezo lesi.
Kunabantu bedudula okukhanya bangenele abantu bokuza kwenye indlu, kawucaci ukuthi kukuliphi lokishi, kodwa babangenele bakhipha impahla zabo bethi laba bantu kababuyele kubo. Kasilalwazi lokuthi isibangela salokho yini, ngoba ngithi abantu nxa behleli kabazingeneli nje baba lesivumelwano lomnikazi wendlu bayisanelane phansi ukuthi bayahlala babhadale imali esingakwaziyo ukuthi ke umnikazi wendlu yena ungapi kasi laqiniso lokuthi umnikazi wendlu leyo isizalwane seSouth Africa kumbe la isizalwane esingabuyi eSouth Africa kakucaci konke lokho thina ke njengenhlangano kasivumelani lokuthi abantu bazithathele umthetho behambe behlukumeza abantu ezindlini zabo.
Singathi ke luphathwa njani udaba olunje baba Mabhena?
Kumele nxa kuyinkuthi umuntu wenze icala ngoba abantu benze icala kube ngamapholisa ayiwo asebenza lowo msebenzi. Ngoba nxa sekungena abantu njengalokho esikubona kule video elokhu ithunyelwa emagrupini amaningi kakhulu weWhatsApp kusuka kusethuse ukuthi kungani izinto ezinjalo ziyekelelwa zisenzakala ngoba umthetho kumba abagcini bomthetho ngamapholisa kakumelanga ukuthi umphakathi nje uthatha umthetho ufake ezandleni zawo. Singathola ukuthi kungaphi sizazama ukuthi sibuzisise ukuthi kwenzakalani kungani amapholisi evumela abantu bethatha umthetho beyofaka ezandleni zabo behamba besiyakhipha abantu abazihlalele endlini.
UMnumzana Ngqabutho Mabhena ngumgcini sihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa besuphalaye eseJohannesburg. Sangeni kusigaba esilandelayo sikhangele izwela kwamanye amazwi ngamafitshane.
Abantu ababili bafile kwalimala kakubi abahlanu ekuqhamukeni kwesehlakalo.
Inhlanganiso ye-United Nations ithi kumele kuvikelwe isiphepheli emhlabeni wonke jikelele. Abezindaba abe-Reuters babika ukuba i-UNHCR ithi zinengi iziphepheli ezidabuka kwekuzwekazi le-Africa ezithunjwa emazweni atshiyeneyo zisetshenziswe njengezigqili. Abezindaba abe-Associated Press babika ukuba uMongameli Joe Biden wakwele Melika uhlole izolo watholakala eselelinye igciwane le-COVID-19 uyazihambahambela e-White House engavezi ukuba ulomkhuhlane lo utholakele ele COVID-19 ngeviki ephelileyo lokhu ngokwesibili ukuba kuba lomkhuhlane lo.
Abantu ababili bafile kwalimala kakubi abahlanu ekuqhamukeni kwesehlakalo sokudubulana ngemibhobho edolobheni ele Los Angeles.
Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lizizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Lisibamba kumagagazi athi 909 meter wave kunapha-ke nxa lifuna ukuthi lingene sixoxeni sibaningi. Ye okwamanje-ke sike sizwe i-religion lapho-ke uNtungameli Nkomo axoxa khona labantu ngezokholo lwesikristu. Ake sizweni khonokho-ke ukuthi uthini namhlanje usibhadeleni uNtungameli Nkomo.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama nguNtungameli Nkomo. Lamhlanje ngilomfundisi useNispanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabingelela abalaleli namhlanje uSihlwa. Ngiyabonga ukwamukelwa kulolu hlelo.
Usiphatheleni lamhlanje?
Namhlanje bengifuna sikhangele umbhalo okhangelane lokugcina kuhle imvelo yethu. Ngikhangele kuGenesis chapter 1 iverse 11 ithi yona uNkulunkulu wasesithi umhlaba kawuveze utshani lemibhida ethela inhlanyelo lezihlahla ezithela izithelo ezilenhlanyelo yazo ngezinhlobo zazo. Kwaba njalo umhlaba wasuveza utshani lemibhida ethela inhlanyelo ngezihlobo zayo lezihlahla ezithela izithelo ezilenhlanyelo yazo ngezinhlobo zazo. UNkulunkulu wakubona ukuthi kuhle. Kwaba khona ukudla lokusa, kwaba lusuku lwesithathu. ngakho ke lo mbhalo engiyubalileyo uyasitshengisa ukuthi yona imvelo umhlaba wonke jikelele nxa sibona utshani sibona imbhida sibona izithelo sibona izihlahla konke lokhu yizinto ezadala uNkulunkulu wathi uNkulunkulu esekudalile wasesithi yena kuhle kwaba into enhle kakhulu lapha sinanzelela ukuthi uNkulunkulu wadala zonke lezi zinto umuntu wayengabi khona kodwa siyahlangana lo muntu esekhona uNkulunkulu esedala zonke lezi zinto uNkulunkulu wasemfaka ke engadini yakhe umuntu ukuthi eEden ukuthi la ayigcine ayihlakulele ayikhangele ibenhle ngakho ngalezi zinto nxa sikhangele iEden yethu isingumhlaba wonke jikelele uNkulunkulu owasinika wona siyananzelela ukuthi thina lapha elizweni lethu leZimbabwe singangena kumbe sithi sifela upane uyabona izihlahla ezinhle siyabona izithelo kumbe kusebhinga kulezihlahla ezinhle izithelo kumbe kusemakhaya khonale eMzarabane kumbe kusemakhaya eGwanda eNtebe khonale lendaweni eBite Bridge ePlumtree onke zonke lezi ndawo siyabona izithelo siyabona ke inyamazana uNkulunkulu azibekayo emhlabeni ukuze zibe isibusiso kithi lapha ngithi ukuthi abantu abaningi abakunanzeleli khonokho ukuthi lesi yisiphi uNkulunkulu asinika sona ukuba sisikhangele yikho uNkulunkulu wathi kuhle eqeda ukudala zonke izinto lezi kuthi ukuthi wayekhangelela ukuthi zibe khona khathe siphila ngensuku lapha abathi ngesilungu asebekhangela khona ukutshintsha komkhathi esingathi climate change kusenziwa kuyini kusenziwa ngokuthi umuntu kasagcini kuhle imvelo kasagcini kuhle izihlahla kasagcini kuhle izinto zonke lezi uNkulunkulu azidalayo ukwenzela ukuthi zisigcine lathi siyakwazi ukuba nxa sikhangele ze science siyakwazi ukuthi izihlahla lezi yizo ezisinika umoya esiwuphefumulayo ukwenzela ukuthi siphile kahle kusho ukuthi uNkulunkulu wathi ezidala esithi kuhle wayekwazi ukuthi lezi zihlahla zizo ezikwanisa ukunceda ukuthi umuntu aphile athole umoya ukwenzela ukuthi nxa ewuphefumula lowo moya umzimba wakuqine siyakwazi ukuthi uNkulunkulu wathi edala lezi zihlahla wazidala njalo ukuthi yizo eziselaphayo ngakho ke kuqakathekile ukuthi ukuzwisisa kwethu uNkulunkulu ukuzwisisa kwethu ivangeli sizwisise ukuthi silomlando thina njengabantu ukugcina imvelo yethu kuhle
akuyiphethe mfundisi
egama likaJesu niyathandaza baba sisize ukuba lapha esikhona sibe ngabantu abagcina kuhle lomhlaba owasinika wona sibe ngabantu abakhangela imvelo yethu sibe ngabantu abangadiliziyo umhlaba kodwa abawakhayo egama likaJesu niyathandaza amen
lolo bekulohlelo fuselela umoya silomfundisi uSenisifanda tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami untungamile inkomo
siyawakhulu untungamile inkomo ungadina kusasa kwenza batsha namhla sikhokhwa loKhulekani Dube odabuka eZimbabwe ohlala kule South Africa
izihlalele nje zami ukuthi izithayelwe ngamapistobo wami kule laptop la
kunjani eJohannesburg
hayi eJohannesburg kuhleli kunjalo kuyancengiswana kuphela lapho
ye awuzange akwage udlola mfana
ngila 4 months ngisuke ekhaya
oyebo
eh
ususebenza kodwa
angizange ngiyime ukusebenza vele ngihleli ngisebenza. Manje sengishaya indaba yama-permit, maybe kezogcina khona engasasebenzi yabo.
Wo, uvele kade ule permit yakho.
Eh.
Ilani special zibabu permit.
Eh. Mina ngisebenza njengeshefu yabona kwenye guest house la manje. Okwamanje ngisasebenza but ngendlela abathetha ngayo ukuthi 31 December uma singaphumelanga uku-apply kumbe kanjani. Lati sisazama nga-apply lami lokhu ngizadidekile komqondo ukuthi kanti ngizoqalaphi yabo.
Kuyini okuhluphayo tu?
Ama terms and conditions phela ukuthi like uthole i-permit njengoba ungela like ama critical skills yabo
so kumele tuvelane khuluma sino Jule ba
angithi ufanele ngiqale ngi-apply i-waiver yabona ama conditions of getting i-waiver first then i-waiver bathi uzoyithola like after to approve the Department of Labor, then they give you green light to go and apply for a general workers permit. So it's the process, if I started now until next year, because you have a tata me for 3 months, 4 months, of which services would be the same.
So, what's your problem?
Ah, very good, Zima, Matadamani, Lava, very honor, Snavana's Pumeli, Lapa, who should die, and I got two videos, they will get their gas.
I love whom Jamal has very little kit. So,
Yawa, I got two, and 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 I
got two, and I got two, and I got two,
and I got two, yazi okunye sesiyakubeka kusomandla ngoba sesingasho sithi izophuma oyingaphumi yabo
kodwa wena ubona iyaphuma kuphela
athini inkinga sazi phela ukuthi kuzophuma uma ngeke kuphume yabona yini ngoba angithi kule panel ezo izinqumo ithatha izinqumo zokuthi can you grant him the permit or is the rejection because you know inkinga futhi using imali yangkhona sinayo ubone uku apply ama like waiver but 1.550 and then after that vane siyofuna clearance mbuya sezimwe police station yabo so kufanele siyedinga imali so kufanele siyofuna clearance le ekhali
manje uyayithola njani
yikho ngithi ukuthi hey kunzima mfowethu
ngoba uhamba ekhaya phela abadala siyamazi vele ngwesisiye singamnikeli.
Hey, won inkinga lapho azazi ukwenza kanjani ube siyafika that is dinga esasifunda la basesipholiseni basizamela ama clearance.
Yes, uba kuzamela iplan ya
ngoba kodwa i-police clearance ngizayifuna uma sengithole i-waiver yabo.
So vele kunjalo
ngizamela i-process yakuqala ma ngiyimvumela then sengizokwazi ukufuna i-police clearance ma bengideclare ku-waiver there's no need for me ukuthi ngiyofuna i-police clearance yabo.
So sokumele uhlale ngenkani.
Angiyazi, maybe sabe silithinta khona lisixhumana lisinikeza amaqhinga ukuthi impilo singayibamba kanje adjust situation yasekhaya yabona.
Ya ngoba kuyahlupha. Ekhaya vela kubuyele kuvela.
Ah, mfowethu yabona mina ekhaya ngingabuyela but inkinga yo angazi ngiyoqala phi.
Kuyahlupha.
Yazi kube kuthiwani so mfowethu yabona. Ukube kuthiwa ngine maybe ngingaba le email yakho ngeke ngikubone ngila manye amaphepha ami ngawenza ekhaya lapha bana. Ngistakile, I don't know where to start but sort of a business nyana yabona. So if maybe manganginikeza i-email yakho ku-email lama iphepha la ngoba angeke ngikhulume ngale moya yothi ngilani maybe ungangiphendula ungixwayisa ukuthi umbonise ukuthi indoda uma ufike ekhaya le nto le ufuna iphumelele fanele uhambe kanje ngoba lamsi ngicaba okokufuna umsebenzi angisafuni yazi sengifuna ukuthi like ngizikhashe ngizikwazi ukuzisebenzisa sengisebenzile iminyaka eminingi eGoli la.
So le muli ulo mfazi ulakho konke.
Konke lokhu nginako.
Banga kathesi.
Manje basekhaya manje bashiye manje ekhaya.
Ye madodo kunzima he?
Kunzima.
Lo ngukhulekani Dube odabuka eZimbabwe ohlala kule South Africa limzwile sibile khuluma ngokuthi wenzani kula ngale kule South Africa. Wenze imidlalo iqembu le-Highlanders Football Club libe ngutshiki lobhanqa le-Tenax Football Club emdlalweni we-Kasli Laga Premier Soccer League odlalelwe e-Barberfield Stadium namhla koBulawayo. Emidlalweni efanayo ngezi Platinum 2 Triangle United 0, Manica Diamonds 1 Yata 1, Dynamo Stimbare 2 Bulawayo Chiefs 0. Okwamanje sike sizwe ezomculo.
Salubonani lonke, ibizo lami ngu-Anton wakwaChuma ozalo lapha enkaya endaweni yaseziqalabeni ngaphansi kwenduna uMadliwa usabhuka umkhululo. Ngidume ngebizo elithi Mlando wetshitshinyana emnyama emculweni kamaskandi umculo engiwuculayo. Ngiqala ukucula ngo-2015 manje nginamadlalate awu-4. Idlalate lami logcina isihloko salo sithi Sorry Baba Boyisa.
Come on.
la emculweni ngene ngicula na nomfana ozibiza ngomqhelukelo uzamana wabuthelezwa wasenquthu lapha eSouth Africa uyumfana engene naye emculweni kodwa ngimthole yena ekhona isifiso sami ngesokuthi abantu bangakithi eZimbabwe yonke jikelele ikakhulu komthwakazi besinake singabeculi ukuthi besikhatshe kuma shows kuma business opening ceremony kuma birthday parties emishadweni kuma political rallies njengamanje kuyakhampenwa ukuvotwa emandebeleni ngapha besifisa ukuthi abantu bakithi besikhashe njengoba abaningi sebeyasazi siyake sihambe siyecula endaweni yangakithi enkayi emanomano endaweni ezinjalo so isifiso sethu ukuthi abantu besinake singabaculi ngoba ukuba umculi ukhuliswa ngabantu awuzikhulisi wena futhi awukwazi ukuthi ugide uziqakezela uthi wena uyakwazi ukucula kodwa abantu bengakuzwa abantu yibo abasizwayo kodwa mangabe besizwa sicela ukuthi besisapote ngokusiqhatsha ngokusithengela ama CD ngingumfana ongalisaba ihlazo angilaso isponsor siyazenzela sikhiphe ezikhwameni zethu kungaba yinto enhle ukuthi sithole isponsor kubantu bakithi siyazi abantu bakithi baningi abalawo amandla ukuthi besenzele izinto so singajabula kakhulu uma singathola isponsor ikakhulu enkayi kanye nomthwakazi wonke jikelele ngingumfana mina ofunda emaphasaphasa primary school lapho engafunda khona ngazosuka lapho ke sengisiyafunda kwesinye isikolo isicelo sami support enkulu kakhulu kikho konke especially kuma political parties lawo abhizi ngama rallies njengamanje ngoba kukhona ama political parties esisebenza nawo asina ukuthi yilipi iqembu ngoba uma ungumculi ungumuntu okhangisayo yonke into uyi ambassador uyi real model so sisebenza nalobu bani kodwa ekusebenzeni kwethu sisuka singakhangelisi komunye umuntu oro sithethise omunye umuntu nyabo
yabo ngikhulukela namhlanje yimi ke uDips Dube konapa emsakazweni wenu ngingakhohlwa ukuthi lihlale lisixhuma xhuma siyabonga kakhulu lilale